ngifone indaba esenhlizweni yami wena
ngikhole ngifisa uhlebela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami
wena ngifuna ukutshela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami wena
ngikhole ngifisa uhlebela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifuna ukutshela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifisa uhlebela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifuna ukutshela khona
ngikhole indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifisa uhlebela khona angizokusho kuwe wake wakuzwa inkinga kwafika namaxoki kuwe ngiswela amagama amasha nenamba yakho angisayidingi bayithatha mhla bekubambela amanga labo khuluva
laba
uthembisa isiZulu nomhlaba ngoba nginawo amaningi konke enginakho kuyosenela mntana omuntu we themba la memela nginawo amagama amaningi anginalo nesiliva
Kodikhona indaba esenhlizweni yami Kodikhona indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifisa uhlebela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifuna ukutshela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifisa uhlebela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifuna ukutshela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
uhlebela khona
ngikhona indaba esenhlizweni yami
ngikhole ngifuna ukutshela khona
ngikhona indaba esenhlizweni yami
uwesela ngeke uswele lutho ekhaya ngivumele ngidle namabala uyolala ngawuvuke ngawo amagama amnandi uwesela ngeke ngikwenze ukuthi ukhale ngikuthuke nje ngeke ngizinqabe uyolala ngawuvuke Udlala indima yayo Sivumela indala idlala indima yayo Ngoba ngeke siphakele inhliziyo Cela sivumela uthando udlala indima yalo Sivumela indala idlala indima yayo Ngoba ngeke siphakele inhliziyo
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
Ngikhona ngifuna ukutshela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
Ngikhona ngifisa ukuhlebela khona
Kodikhona indaba esenhlizweni yami
Ngikhona ngifuna